uhulumende uthi uzesungula umsebenzi wokwethula kweziqondiso zomthetho wokupha amandla izabelo zonke elizweni ukuze zisebenzise inotho ekulezo zabelo ekuthuthusekeni impilo yezakamizi. Ethi lokhu kusamele kulandele ukuqondisa isisekelo sombuso nalolu hlelo. Lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa izabelo eziningi ezibenotho ezisalela emuva kwezempucuko ngenxa yokuthi inotho yazo ibithathwa isiyathuthukisa ezinye indawo elizweni, kakhulu emadolobheni, osokubangele ukudubeka ezabelweni ezilenotho. Izabelo ezingamathebelele North edume ngendawo ezijabulelwa izethekeli ezivela kwezinye izigaba zelizwe lasemazweni omhlaba ezinjengeVictoria Falls leWange zilokhu zisasalele emuva kwezentuthuko kungelani lokuthi ilizwe lithola imali eningi evela kulesi sabelo. Ilunga lekhansili yeHarare uKhansela Gilbert Hadebe uthi uyakwamukela ukuqondiswa kwehlelo lo-devolution.
Indaba ye-devolution we welcome it ngezandla ngoba vele kade siyikhangelele ukuthi ibe njalo isincede ukuthi izinto zikhangeleke endaweni lapho esuka kuyo. I-central kade iphanjanisa ukuhamba kwezinto ngendlela eziningi kakhulu. Sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela ezokuthi sibona bangene kanjani. Ekade sikukhangelele ukuthi ama-councils aku-provincia ezindaweni zethu sikwenze siyithi ngenye indlela. Sekukhanya ngazathi ufuna ukutshengisa ungazathi sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela sibona bangene kanjani kuyo.
Iningi labantu lithi devolution ngokwayo ilingile kakhulu ngoba owakhathesi idolobha leHarare liphiwa amandla okwenza yonke into ephathelene losizo lukahulumende kungakhangelwa ukuthi uzulu weZimbabwe uhlezi endaweni ezikhathana leHarare ukuze athole uncedo ayabe lufuna. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga uke wakhuluma ngalolu daba lwe-devolution ngesikhathi ekhankasela usekelo kukhetho. Wodwa omela iWange Central edayela ephalamende uMnumzana Fortune Molokele uthe lolu daba akusilo daba lwe-ZANU-PF kodwa lolu daba lokufunwa ngabantu abakutsho kubhalwa isisekelo sombuso welizwe. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela engasoze igcine ibonakala ngani libandla le-ZANU-PF eliletha leyo nguquko.
It's not a ZANU-PF thing, as you can hear sikhuluma nge-constitution isisekelo sombuso. So injongo yethu njengamaZimbabwe ikuthini isimesikiso kwamandla ukuthi iHarare iyenza yonke izinto ibamba zonke, kumele kuphele konke lokho. So i-devolution is about all the provinces, not just iMatabeleland North or Mat South, but eMutare, eMasvingo, eManyikaland, wonke umuntu. So lokuthiwa ngama-provincial councils, so sabe sifisa ukuthi ni aqalise ukusebenza and azancedisa ukuthi ni amandla abuyele ebantwini ngesilungu singathi local government. So as MDC, we obviously support devolution.
Kodwa uzulu weZimbabwe ukhanya akala themba lokuthi uhulumende weZANU-PF uzahlela kahle ukwethula kwe-devolution ngenxa yembali yakhe yokuntshontsha inotho elizweni kusukela ilizwe lithola uzibuse. Kukhangele ukuthi kwaqondisa isisekelo sombuso mayelana nalolu daba lwe-devolution indawo ezifana naboWange, Victoria Falls, Lupane, Siyazwa lezinye ezinothe ngemvelo eshiyeneyo ethuthukisa ilizwe zizathola isilinganiso esilikhulu semali etholakala kizo ukuze iye ekuthuthukiseni nxa lolu hlelo lungahlelwa kuhle kungela kungenela kukahulumende kundlela amakhansela alezo zabelo azaqhuba ngazo inhlelo zokuthuthukisa indawo zawo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bethe.